Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuLwezi 2022. Ibizo lami ngugeino kumete saidi. Endabeni zethu namhla.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Union Address, SONA, ekhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela.
Ubulawayo iCouncil wazivumela le nani lakhe ayengazange alibuze azikanye labantu ngalo nezinye indlela siwa-impoza amarethi lawana esingathi ngama-US dollars as
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Amapholisa athi kulezidumbu ezine ezabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni. Ngulo owayebathwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Union Address, SONA, kusehlakalo sinye ubevula okusemthethweni isigaba sokugcina sedale lephalamende yesitshiyangalonye. Ekhuthaza amabandla azaphatheka kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ukuthi achiyane lodlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wenze linkuthazo esethula umbiko wakhe oqakathekileyo kuZulu owe-State of the Nation Address, SONA, kanye lokuvulwa okusemthethweni kwehlandla lesihlanu ledale lephalamende lesificamunwemunye emkhosini owenzelwe kusakhiwo esitsha sedalele parlamente leli esise-Mount Hampden, lapho aveze khona njalo uhlelo oluzolandelwa kwezokulungiswa kwemithetho.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Abaphathi kwezombusazwe abadinga usekelo ebantwini ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke oluzayo luka-2023 kumele balondoloze futhi baqinise ukuthula okukhona manje umanya nolothando.
Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mututsa uthi limqotho lelo elibethwe nguMnangagwa ukuba kube lokuthula elizweni.
Siyakuyamukela kakhulu njalo sikhuthaza laba abathanda ukuthi bethi khona kulodlame eZimbabwe belungiselela nje ukwenzela ukuthi nxa bengadliwa ku-election bethi bekulodlame sithi hayi liyazwila amazwi omongameli welizwe onguye omkhulu webandla leZANU-PF njalo ukuthi hayi uthi akungabi lodlame akungabi lodlakela. Thina njengabasakhulayo ebandleni siyakwamukela lokhu, sikhuthaza abanye nje abasakhulayo kwamanye amabandla ukuthi asisebenzeni sakhe ilizwe lethu ngendlela yokuthi umongameli wasitshela ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kubandla leMthwakazi Republic Party, MRP, uMnumzana Patson Xaba uthi okuthiwo nguMnangagwa kuyize ngoba kunje amalunga ebandla lakhe ehlukunyezwa emini lebusuku ngoba belombono owahluke kulowe ZANU-PF.
Sinokudana okukhulu ngamalunga e-MRP endaweni yaseFlabusi lapho okushawe kwalinyazwa uMnumzana noNkosikazi Mathe endaweni yaseFlabusi.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyabacebisa abantu bezanu ukuthi sekukwanile okwamanje abantu sebezakwenza abakukwanisayo ngenxa yokuthi ukuzivikela kusemthethweni. Njalo asikhwabithi ukuthi abantu behlala besilwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe.
Into ebiqondile ukuthi ayikhulume ukuthi ibandla lakhe lingethusela abantu, lingatshaya abantu, lingangeni kwezodlame ngokuba yilo elenza khona lokho, hayi laba abanye.
UMnangagwa uphinde wacela ukuthi kuqedwe ukulungiswa kwemithetho elokhe ingakagqitshwa, okufana lowe Electoral Amendment Bill, wona ongasagqitshwanga esigabeni sephalamende esedlule. Umkhosi wanamhla wenzelwe kusakhiwo esitsha esanda kuphela ukwakhiwa eMount Hampton. Leli dale elitsha lephalamende lakhiwe ngosizo lwemali eyavela kuhulumende waseChina esebenzisana loweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Kama.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Bezikhala njalo ngokuthi ikhansili iphethe leli dolobho buchapha ngokungaqhubi kuhle umsebenzi. Izakhamizi lezi bezithwele amabhakane alembiko etshiyeneyo egoqela othi hayi bo, sicela uBulawayo omuhle, idolobho selinuka, sicela lenze kuhle, kanye lothi phansi ngobugwelegwele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Duve.
UBulawayo City Council wazithumela le nani lakhe engazange alibuze kumbe azwisane labantu ngalo. Ngakho ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethi ibhajeti athi khona i-standstill budget ngezinye indlela siwa-impose ama-rate lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiwo a-affecta i-RTGS VAT. Ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu kakhulu, khona kanye kusuke wacasula abantu ekuqaleni lakhathi esiloku bacasula. Nakuma-consultations lawa bebenzakala abantu bebekhanya beforswa ukuthi bavume nganqabe lethi imbono yabo kodwa zingafakazi. So komikonzana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambilini wakhanya kungela mpendulo ecacayo itengisa ukuzwisisana, abantu bebasebona kungcono ukuthi bangene emgwaqweni bayijengisela efutholo. Hhayi sekukuhle kakhulu, akula muntu owothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi ungakhangelelwanga.
Ami njani ama-rates elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-rates ngasikhuluma ngemali yase-Amerika esikhathini esiningi ngaphiqathandlela leyo yayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izindlu kade zibhadala ama-$15, kathe sekumele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Konokwana imali yena leyana kule mthithi umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izindola isirethe nge-current interbank rate yalisebenza ngalelo lapo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili ngolwesibili, konokwana ke kusuka kube yimali enkulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emalokishini agoqela singathi vele ama-hostelsebasompopo omontumbane emakhandeni omthetho ophumula sayodisiyali abantu basuka ku-$26 siya ku-$29 something roughly $30. Yiyo vele ama-fixed charges singakafaka amanzi singathi i-water consumption. So ama-rate engawo suwa collection i-property nje vele ivalu yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30 approximately $30 because they are charging $30.
Libone bani kahle kahle? Umeya limbonile yini wazamukela isikhalazo zenu?
Okwenzakele ukuthi bonke besabili ukuphuma phandle besibabona belunguze ngamawingi khona phana esidolo, ukhawunkleki, umeya, labo bonke bekade khona khona phana isisebenzi kanjani ezikhulumeli onesisa labanye.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxwa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Imizamo yokuxhumana lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni yehlule, kuthi umsekeli wakhe umnumzana Mlandu Ncube yena uthe ubephathekile.
Thank you.
Amapolisa athi kulezidumbu ezine zabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamabanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulo owayebathwele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bacabangela ukuthi abane laba babedlula eZimbabwe besiya kwelinye ilizwe bekade imota evalekileyo okwabangela ukuthi baphelelwe ngumoya basebefela phakathi. Unyathi uthi sebevule uphenyo besebenza lamapolisa e-Interpol ukuze kubonakale ukuthi izidumbu lezi ngezabobani lokuthi babevele bevela ngapi. Uthi njalo badinga lo olokwenza lokufa kwabo. Sixoxe lomeli we-Southerton edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into edanisayo kakhulu khonoku esihlakulo esenzekeleyo ubona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbe sokuyokugcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi baya ngapi kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi nikhona abantu bafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa yiMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Bayabe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba balendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga zibe zizenzakala le security for services ngoba kathesi ungakhangela ukuthi khona ama-robberies uyathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphongukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile labantu abafuna umsebenzi. So ngabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphongukuba ngenye into kuveza uphongukutholakala ukuthi khona ngabantu abazifeleyo. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasoja bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli we-Southerton edalele ePhalamende ubexoxa lo Ntunkamili Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kokusebenzela uhulumende weMelika okweminyaka engamathumi amahlanu, uDokotela Anthony Fauci oyingcwethi yemikhuhlane ethelelwana lula utshele umhlangano lentathelizindaba esigodleni sikamongameli eseWhite House namhlanje ukuba wethula umbiko wakhe wokugcina njengoba esetshiya lumsebenzi esesiyaphumula ekupheleni komnyaka. UFauci ukhuthaze uzulu waleli lizwe ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID booster lokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantu abayisithupha abadutshulwe babulawa esitolo esikhulu se-Walmart esigabeni se-Virginia khonapha kwele Melika izolo ntambama. Kubika amapholisa athe lo madubula abanye ubikwa laye ezibulele. Ekhuluma edale lePhalamende lakweBrithani umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa izolo ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe asathuthukayo emsebenzini wokumelana lodubo lokuguquka komkhathi iclimate change. Uqhubeke ethi kungumthwalo wamazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe alobuyanga lalawo asathuthukayo. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi eJohannesburg. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifike la kweSouth Africa ngo-1996. Ngiqala ukuhlala la eSouth Africa.
Ye, ubuduna wasuqalisa nini?
Ubuduna ngiqalise ngo-2019 or 2020. Yeah, if I'm not mistaken. Ngesikhathi kushona uba mgumedi la nanyonge yakhona ecwahlini bathi lo wayinduna yesizwe sonzileza amashobane la e-South Africa.
Ye, akutsho ukuthi vele khona ngapho-ke kwele South Africa uyenzani ezomsebenzi la?
Ngu-property kahle kahle, ngiphinde ngibe yi-security industry ilapho engikhona, bese ngisenza-ke umsebenzi wesizwe ngeceleni lo ukuqaphiso lokho-ke ebantwini bakithi, ngibona ukuthi izinto zonke zihamba ngohlelo nanokuthi sihlalisana kahle nabanikazi bendawo la e-South Africa.
Singathi kuyasebenzeka yini lapho okhona khonapho?
Sinohamba sihlangabezane nabo umlima ngoba uyazi imali izethekeli endaweni yabanikazi inohamba kukhona imigwenqa. Kodwa bese singenelela-ke thina njengey'nduna zamakhosi. Njengoba vele ngishile ukuthi ngisebenza ngaphansi kobukhosi bakwaZulu, bese ngibiza laba futhi ngisebenza nabo iy'nduna ezingaphansi kobukhosi bakwaZulu, sincedisana ukubhula lowo mlilo osuke usukhona. Khona kuyasebenzeka, ake ngisho njalo.
Singathi-ke kwini okubhekane labadabuka eZimbabwe kakhulu khonapho lapho khona, kumbe ngathi njengoba umele abantu beZimbabwe khonapho-ke kwele South Africa?
Abantu bakithi babhekane nengqinamba, babhekane nezinto eziningi ezibahluphayo, ikakhulu njengoba nabo ukuthi lama-passport ama-permit azositothwa ngoba babeshile ukuthi azophela mhlaka-1 lonyaka esingena kuwo. Ngamanye ama-problems abhekane nabantu, abantu abahlalisekanga kahle ngakho lokho, nanokuthi imisebenzi ayikho, amakhampani ayavalwa since kwaqala i-COVID-19. So kusuka kube khona ukulwa phakathi kwabantu sebebanga imisebenzi. Abalapho abanikazi bendawo bese beqabanga ukuthi abakithi babathathela imisebenzi ngani, ngoba i-COVID-19 iyasuka yamosha izinto eziningi, zavalwa amakhampani amaningi. So imisebenzi sisiba le into engingabona bulawo. So yikho okudala ukuthi manje kugcine kusiba khona ukubanga ukuthi konke lokhu kudalwa yindlala, abantu bese bebangaki imisebenzi, bekubanga nabantu bakithi. So ngalawo magama ngichaza ukuthi abantu bakithi siphila kanzima, kuyadingeka ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi sibe si-understande nathi ukuthi singabantu ama-problems la esibhekane nawo la esisuka khona emakhaya, ngokoba yiwayo ukuthi ekugcine sesilapha sizofuna imisebenzi yokuthi sikwazi ukwenza iy'ngane zethu. Singazanga ngobubi kodwa nathi sifuna nje ukuthi sithole isinyiko.
Sizokuthiwa-ke kule micimbi elisanda ukuyenza, akusitshele ngamafitshane sibili ngakho khonokho.
Umcimbi-ke bekuwumcimbi okubungaza ukuphela komnyaka, nanokuthi nje njengoba siphuma kwi-COVID-19 le kade inobhubhane kade liqeda abantu, sibungaza khona ukuthi siyaphila thina sikhona isandla nhlambana. Lokho bekuyinto kumele siyithakazelele. Sikwenza lokho sihlangene namakhosi abanikazi bendawo abakwaZulu, naba kade bephuma eMpumalanga, nabanye abade bephuma endaweni ebasuthwini, namaxhosa imbala nabo bebekhona, bezobungaza nathi ubhalo komnyaka. Nanokuthi bebefuna nje ukuthi kube khona ukukhula futhi sigcizelele ekuthini abantu bakithi abayeke ubugebengu uma besendaweni yokudla, ubugebengu sikwazi ukuphilisana kahle nama-South Africans, ngoba bathi bona abasizondi bazondi izenzo zethu. Ngoba abantu bakithi iningi labo bafika benethezeke kakhulu bese bejwayele indawo bese besenza izinto eziphuma endleleni. So besikhuza lokho nje, sizama ukuthi abantu sibakhuthaze kungene ezindlebeni zabantu ukuthi asikwazi, asihlalehlale sikhumbule ukuthi sethekele la, singafika umuntu enze umathanda endaweni yabantu. Nawe ngeke uthande nje umuntu uma ngingafika endlini wakho efike enze into ayithandayo, kanti umuzi nomuzi unemithetho yawo.
Umnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi, sixoxe la eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Rural Extension Services, Agritex, lukhuthaza abalimi beMathabeleland lezinye indawo zeZimbabwe ukuba balimele izifuyo zabo ukudla abazazipha khona ngesikhathi sebusika sokomile njalo kungasela madlelo. kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe agritechs bathi kumele abalimi abasezindaweni zasemandebeleni okungani kuhle izulu sonke isikhathi balimele izifuyo ukudla ukuze zingadli emavinkilini kumbe ukucuba ngendlala. Ingcitshi ebona ngezifuyo lokucubungula ngembuzi umnumzana Joseph Sikhosana uchasisa ngezilimo ezingalinyelwa izifuyo.
Siyalima kathesi asifakeni ingxenye yesimi yethu kube lesivande sezifuyo. Lapho ke ungalimani ibanner grass kumbe i-velvet bean kumbe i-cowpeas konke lokhu ukudla kwembuzi kwezifuyo emkayi kakhulu kudliwa zonke izifuyo. Ngakhala ngehlanyelo ungahamba emavinkilini lapho abathengisa konke okufunekayo emasimini okwezifuyo ekwilimeni baza kutshengisa inhlanyelo yakhona okokuqala ikokhonoko.
USikhosana uthi kuqakathekile ukuba abalimi balimele izifuyo echaza kabanzi ngokuvuna lokugcina lokhu kudla kuze kube sebusika.
Into engcono yikuthi amahlanga lana aseleyo asiwagamuleni siwafake endaweni lapho kuzagcinwa khona iwakhe nje ishedi usiwagamula abe ngamaphisiphisi amancane uwafake ngaphansi kweshedi aza kuma kuhle kasozabona. Then ngesikhathi sebusika lapha siwagamula njalo amahlanga nalawo nxa umlimi lwana osujulile usungawagaya emshinini then usuhlanganisa le molasses kumbe uhlanganise lezithelo zeganga. Lapha ngikhuluma nje ngomshatshatsha kumbe iwohlo kumbe isanqawa uhlanganise lokho kuyaba yikudla okuqondileyo kulokudla okwakha umzimba ikakhulu ngesikhathi sebusika.
Umlimi ohlala enkaya umnumzana Maluba Mhlaba uthi kuyinkuthazo eqondileyo uDubo bengaze balime lokudla kwezifuyo bakuthengise abathengi bayaphuza ukubhadala.
Siyezwa ukuthi abalimi sibathona bakhuthaza ukuthi abantu balime ukudla kwezifuyo okwabantu-ke besokuvelana ngoba nxa ungazilimelanga lawe wathola khonokho okuncane uzathola ukuthi ukudla nxa ususiya kudinga iprize yangikhona awusenelisi ukuyifinyelela njalo lokho kwezifuyo ungazi ukulinda kuye kuthengisa imali yangikhona uyithola ngemva kokubana usuhoqile plazi siluze ivalu. So kuyadiphenda ukuthi wena ucabangani but abantu kabangayekeli ukulima ukudla because that's the main thing esiphila ngayo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi ofuya imbuzi esekhezi uthi inhlanyelo yokudla kwezifuyo iyasilela emavinkilini.
Mina ngifuya imbuzi emakhaya. Imbuzi lezi azilabusika zilahlobo. Nxa mina ngizifida ngizifida ngamahlanga engiyabe ngiwalimile lamakhasi amazambane la wendlubu zona zingahamba ziye egangeni zidobha umchachacha ziyaphila sibilike kakhulu ngomchachacha ziyaphila. Wena osokumele kunanzelele ukuzinathisa amanzi uzipha amanzi but amahlanga lamakhasi amazambane la wendlubu hhayi kuyancedisa.
Abalimi abaningi eMathebeleland balima umumbu njalo bakhuthele ekufuyeni inkomo, imbuzi, izimvu, ingulube, inkukhu lokunye kodwa abavamanga ukulimela izifuyo ukudla bajayele ukugcina amahlanga ezilimo bengavuna kodwa ngesikhathi sebusika izifuyo eziningi ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7
Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Ingcitshi zithi imidlalo esidlalwe kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele Qatar isiveze ukuba kusela amaqembu amancane emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi wabasebenzela amaqembu abalisa ile Chicken Inn kanye leBulawayo Chiefs uDala Ubuhle Bebe uthi yena impumela ebingakhangelelwanga ngabalandeli efana lebekhona phakathi kweqembu leArgentina kanye leSaudi Arabia iyo yenza abantu bethakazelele umdlalo wenguqu.
Ngathi masikhangela amagame asanda kudlalwa kula ama-upsets amaningi, especially singakhangela indaba yeArgentina leSaudi Arabia. Abantu bebengawukhangelelanga ukuthi iSaudi Arabia ingadla iArgentina, and yikho kwenza umdlalo lowo ube umdlalo omuhle, umdlalo omnandi. Ngokwena ukuthi abantu bona bengaexpect ukuzayenzakala bese kusenzakala into engayexpect asengizokholo kana kwenza ukuthi umdlalo wethu be umdlalo omnandi kakhulu. Ngombono wami ngibona ngathi iBrazil yengathi le thuba elikhulu kakhulu ukuthi ngawina ngenxa yokuthi labadlali abaningi. Ungawukhangela ukuthi ucoach usubeke njani ukuthi avele yaphumele esikwadalazo kaJesse. I think ngibona ngathi nje kuyinto ngisecelene ukuthi nxa bekuthi wenza into zakhe kuhle iBrazil kumele ithathe ikhapu.
Intathelo zindaba ezemidlalo uNation Gokwerea laye uthi amaqembu aphuma kuzwekazi lase-Asia atshengisa ukuba sekule ngqubela phambili ekudlaleni kwawo.
I-World Cup tournament ngibona lani isitshengisa ukuthi ibhola seliguqukile ikakhulu kwamanye amazwe angasiwe-Afrika, ikakhulu kwe-Asia, la manye amazwe ayakhangelelwe phasi kwezenguqu. Ngokubona kwami ngibona lani asedlala ngcono kula kuqala, kuqala ayebhukwa kakhulu, kodwa sibone iqembu eleSaudi Arabia lithaya iqembu eleArgentina kutshengisela ukuthi hhayi sebengcono indlela abadlala ngayo. Kodwa angingabi lokuthokoza kakhulu ngamaqembu awe-Afrika. Sikhangela iqembu leSenegal ladliwa 2-0, sabona iTunisia layidrowa, leMorocco layidrowa. Lokhu kutshengisela ukuthi e-Afrika ngabe kukhona okungakanani okusilelayo. Ungakhangela kakhulu umdlalo weSenegal basebedlalele sikwafika 84 minutes beyi 0-0 kodwa bagcina sebeluza 2-0, kutshengisela ukuthi maybe tactically and technically kulalapho esingazani siyasilela khona njenge-Afrika.
Wadlalela iqembu le-Wanti Rovers kanye le-Cholocho, njalo osengumqeqeshi uGraeme Ndebele uthi kusasemasinya ukuba kukhanye ukuthi kuyozalwa nkomoni khona lekwele Qatar.
Bona kahle kahle bekungani akukakhanyi, but sokuzile wona la amanye amaqembu angani asebele mpumela ezingcono, like sesikhangela bo-England. England siyitshengisile ukubana yona ime ngaphi, and no ngibona ngani kusazoba lokukhulu okuzayenzeka. Okwamanje kusasemasinyane njengoba amanye ama-games awakadlalwa, but njengomuntu lami ngabe ngilayo my favorite, I think ngingaba
emdlalweni odlalwe namhla weSpurs Group E, iqembu leJapan lalo lenze izimanga ngokunqoba elikwenzele Germany nge 2-1. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leMorocco libe ngujikile obhanqa 0-0 leCroatia. Kusasa ngolwesine iqembu leCameroon lizadlala leSwitzerland, kuthi eleGhana lizadibana lelePortugal. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele Qatar, lapho okulomncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshi zamazwe omhlaba owe-FIFA World Cup 2022. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo sasekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.